ndiri mu Washington DC ndini tarono kawane
so kuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Mfufu 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho kuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamamangala uSaibeth Musengezi ngempela sonto.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini.
Ukutholakala elecala ukwenziwe umlobi uTsitsi Dangaremba kubhica ngodaka ilizwe elivele lilesimo esibi.
EZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanele siyazi ukuthi emtshengisa le ngathi ekufuneni ukutshengisela lapho uyakulandele yini imithetho efaneleyo.
Amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya yokuthathela ele Russia isigaba elasisithunayo.
Bebeyidelela impi iqalisa ngoba iUkraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njengeNATO leAmerika leEurope.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa luyaqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Sibeth Msengezi uMamangala. Indlu kaMsengezi ibikwa iphoselwe ibhomba lepetulo ngomgqibelo okubonakala njengokumethusela. UMsengezi wasa udaba lokuthi uMnangagwa kakhethwanga ngokusemthethweni ukuthi abe ngumkhokheli webandla lezanu PF ngesikhathi kuze kususwe umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Owaye ngumsekeli kaMugabe umnumzana Phelekezela Mphoko kwakumele abe ngumongameli okwesikhatshana ngesikhathi uMugabe eqotshiwe, kodwa uMnangagwa wahle wazingenela esikhundleni. Njalo uMsengezi uthi ingatsha zebandla lezanu PF ezakhetha uMnangagwa zazingahlelwanga ngemfanelo kulandelwa isisekelo sombuso waleli bandla. Esinye njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Goodson Nguni wafaka amaphepha akhe okusekela uMnangagwa emthethwandaba, kodwa uMsengezi uyakuphikisa ukungenela kukaNguni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda usithumele umlayezo olandelayo esola ukubhonjwa kwendlu kaMsengezi.
Simele abantu beZimbabwe jikelele, thina bebandla le-CCC sibamba umlomo wangaphansi sisithi kanti izano ngenwe yini. Njalo lesi isenzo sokuthi bachise indlu kaSibeth Msengezi kuluhlazo, njalo sekuyisekubufakazi obungaphumputhwayo ukuthi izano iphila ngodlame. Khambe singabe lokho sibulalana ngenxa yokuthi sifuna ukubusa. Ngubani kambe ofuna ukubusa amangcwaba ngaphandle kokuthi ebusa abantu bethabile, bekholisa, besebenza, beshada, besenza konke okuhle? Bahlabe zulu, lokhu yizo izinto ezithi abantu sebephiwa ama-sanctions begcine sebesithi hayi, baphiwa i-opposition. ukuzidinge lama sanction lokho ngenxa yokuthi vele bona bacatsha ngawo siba siyababona nje sibabonile izolo sebegijima sebesiya eRussia ukuthi hayi China nini bulala nini abantu ebingabafuniyo khona ngapha kodwa ngapho bathatha iziframa China besiyadinga ukuthi baxolelane le West kutshengisa ukuthi into ezenziwa izanu batshengisa ukuthenela ku right bona basiya ku left ungabona besithi bayama bona bayahamba asisazi ke ukuthi kathesi kuzathwani ngoba ediloke besala besithi bona abathandi lami o Joseph Chuma hayi bengabantu abadefend izanu badefend umgabe baze basicina bengakwazi ukuthi umgabe seqotshiwe lanamuhla lokho bedefend amanyala wonala kusasa bangavele bambone sebale sedliwe umnangagwa bazadefenda omunye ngabantu abaphongukhwezela udlame ngokuthanda izikhundla lokuthanda ukugabhula.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ukutholakala elecala okwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Dangaremba kubhice udaka ilizwe eliveleli lesimo esibi. UDangaremba uzolo ngolwesihlanu uze wagwetshwa kanye lomunye wakhe oyintatheli zindaba uJulie Burns emthethwandaba kamanje. Ukumangalise abanye ukuthi ababili laba betheswa icala elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini ngesikhathi kuleziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngomnyaka ka-2020 kodwa kungela icala elikhanyayo abalidalayo. Ababili laba babezithwalele amabhakani babhikitsha kungela nje udlame. Inhlanganiso ezinenge zomhlaba jikelele zisole ukugwetshwa kwababili laba zisithi bavele bengelacala. Umanji uBarbara Madego ubahlawulise i-$70,000 wabeka eceleni isigwebo senyanga eziyisithupha nxa bengahlawula limali. Uthe ngenxa yokuthi sebekhulile njalo kabakaze batholakale belecala ubesulele inyanga zokupika zonke nxa bengasoze badale icala elinye elinjalo elifana lalona lelo. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezinje ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi ilungelo loluntu. Abanye njalo bathi izenzo zikahulumende weZimbabwe ziyangisa ngoba uMongameli Mnangagwa uvela qamba amanga eNew York phambi komhlaba wonke lapho athe uhulumende wakhe uhlonipha ilungelo likaZulu. Ugena Gumede Saidi uxoxe lomnumzana Tamburai Gwekwerere ilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi nje into ecasulayo kakhulu njalo into emangalisayo ukuthi khona uhulumende ubhizi ubuya ngapha uMnangagwa ube ngapha e-America ekhuluma esithi ama-sanctions akakhitshwe ngoba iZimbabwe isenza izinto ezilungileyo isilandela umthetho. Kodwa into yenza ukuthi ama-sanctions lawo efakwe yikho kanye khonokhu ukuhlukumezwa kwabantu. UJob Sikhala khona manje usejele uhlukunyezwa ngamalanga wonke ngendaba yona lezi ezombusazo.
Uthini-ke ngotsitsi lojuli Banzi laba abagwetshiweyo izolo ngodaba lwabo lokutshengisela?
Utsitsi lo Julie Banzi abayenzanga into engekho emthethweni ngitsho la kancane bamane bazibambela amabhakani bama ngokuthula ayisikho osingathi khona kulokuthi khona abantu laba bathiwe hayi bebe bese phula umthetho ukhona umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu bakhulume abantu batshengisele lokho abangathakazeli ngakho abangathakazeli ngakho okuyabe kusenziwa nguhulumeni yikho lapha hayi asiboni into elungileyo le enziwa nguhulumeni kamnangagwa ngoba lokho abakwenzayo kwahle ukugcwalisise lumbono we-America lombono wabanye abantu abafaka ama-sanctions awokuthi uluntu aluhlonitshwa eZimbabwe ngumbuso kamnangagwa hayi le into lihlazwe lelenziwa ngumbuso kamnangagwa olwenziwe ngumbuso kamnangagwa kulumama khona manje nje sebesengezelela abantu abangamashumi amane abenyathini uJob Sikhala uSithole basemajele ngendaba engekho engabonakaliyo engakhulunywayo kodwa khonapho-ke usuku ubone abantu abayenza amacala abonakalayo owajajena labanye bayanikezwa ibheyili babhuba hayi lokho hayi asithokozi ngakho sibili yinto engasithokozisiyo engathokozisi wonke umuntu omele amalungelo eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ilunga lebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwele Melika. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi uGaina uphinde waxoxa lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Malaki Nkomo.
Ngiyaphinda futhi njalo ukuthi engakukhulumayo ngesikhathi esidlule ukuthi eZimbabwe umuntu wonke ulalo lelo lungelo lokubana atshengisele. Kodwa into ofanise yazi ukuthi ekutshengisa le ngathi ekufuneni ukutshengisela lapha uyabulandele yini imithetho efaneleyo onjengokuthi kufanele uvikele amapholisa ukuthi umuntu kumbe abantu bazatshengisela njalo le ndawo yokuthi sizatshengisela singaphi izinto enjenazo lezo. Yikho ofanise sikwazi ukuthi khona loba silalelo lungelo lokutshengisela akutho phela usofanise siqamule eminye imithetho enjengale ifunwa ngamapholisa ukuthi bakwazi bona ukuthi umuthi watshengisela utshengisela ungaphi.
Kuyabe kusenzelwani khonoko Nkomo?
Kuyabe kusenzela ukuthi labo mthetho phela basondele eduze ukuthi uma sokuthekwa ngani kuyaqamuka ukudlakela kumbe lokunye okunjalo ngoba ekutshengiseleni laphana kunengokwenzakala ungabe utshengisela kube labanye abangafuni ukuthi utshengisele kugcina abantu sebetshana yikho sithi khona umzathu utshengisele kufanele ukuthi amapholisa aziswe wenzela ukuthi abomthetho laba babe seduze ngezindlela lawe wena otshengisela babe kuvikela phela kodwa nxa uzaphunga umuntu wonke umuntu ocabangele utshengisela angena estridini nangoba ngu-12 ebusuku kumbe isikhathi bani umuntu akwenza hhayi ayisikho lokhu asilandeleni imithetho.
Lo ke ngumnumzana Tamurai lo ngumnumzana Malaki Nkomo uxolo ngumnumzana Malaki Nkomo weZANU PF. Siphinde uGaina Gumede uphinde njalo wabuza umnumzana Tamurai Gwegwerere lokhu okukhulunywe ngonkomo.
I-constitution yeZimbabwe yona iyanikeza umuntu wonke ilungelo lokutshengisela njalo ukuthi abezantu bathi khona umuntu kumele acele imvumo anikezwe imvumo ayisikho okukhona ku-constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe engakuvumeliyo yikuthi khona umuntu abangele udlame ngoba nxa usubangele udlame ye ususephula amalungelo abanye abantu lapha nxa umuntu ungaphuma wena ume utshengisele ungazanga ungaphananga lomunye umuntu kukhona kusemthethweni lokho yinto evunyelwayo.
Kungani ke amapholisa lohulumende behlala bexwayisa abantu ukuthi nxa befuna ukutshengisela kumele bacele imvumo?
Lokho kokuthi khona abantu kumele bacele nxa befuna ukutshengisela yikwenza kweZANU PF, yikwenza kombuso kamnangagwa othatha yonke into eyenziwa ngumuntu ongavumelani naye njengento engekho emthethweni. Umthetho weZimbabwe awalisi lokhu. Umthetho weZimbabwe uyavumela, i-constitution yona ngokwayo ikhona ukuthi iyavumele abantu ukuthi batshengisele ngenye indlela leyo amalungelo abantu eZimbabwe. Ilungelo lelo likhona emntwini wonke ukuthi atshengisele nxa efuna ukuthi kuzwakale lokho afuna ukukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Tamburai Gwegwerere ilunga lemandla eliphikisayo leCCC ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonapha kwele Melika. O Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngenyanga edluleyo mhla ziku-14 uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare lamuhla. Leli phephandaba lithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozaba engumhlonitshwa ekubekweni kukamnumzana Nkomo. Unkomo obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70 wayengumsekeli kalowo ayibona ngezokuqeqetsha abalwi bempi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amatitshala angamakhulu amabili 200 asekhangelelwe ukusuka elizweni kumalanga alandelayo elibhekise kwele Rwanda lapho abathola khona umsebenzi. Ele Rwanda lele Zimbabwe alobelana isivumelwano sokuthi kuhanjiswe amatitshala afika phose amakhulu amahlanu 477 kwele Rwanda. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani ko Studio 7 nomthakazi wonke omuhle. Siyabonga ngokuqhubeka lisithulela indaba ezingathatha ihlangothi. Igama ngu-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha eSouth Africa. Bengicela nje ukuthi ngithathele ithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota. 2023 kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele ikhiphu sizamene ukukhipha ibandla leZanu-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi Republican Party ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, voteleni TPC, ikhipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, sidinga ukukhitshwa ngokuphangisa ngoba singalimazi abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota, nesiye sikhipha izanu ngoba lalapha eSouth Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ukubheka.
Salibonani, salibonani lonke kustudio 7 bantu bakithi abahle, ngalibingelela lonke. Hhayi, inkulumo siyazizwa mpela. But eqinisweni eZimbabwe lapha sokudingeka kutshintshe umhlobo womuntu wokubusa, loba kungaba kuzanu loba kungaba ku-CCC. Kukhanya amadoda la ayimpumalanga ayehluleka isiphiwo awasiphiwanga, so anikeze umhlobo uphathe loba kungaba kuzanu loba kungaba ku-CCC, akuthole udolobe. But nxakuyona olwana umhlobo akuyafana, akula muntu ongatshintsha umqondo wamashona ngendlela abacabanga ngakhona. Ngoba amashona kubusa umdali same, kubusa umnangagwa same, chamisa same, because uzalwa abantu ade bekuzanu. So akula different ngithola bani. Abantu lizokhuluma kabi ngozaphu, likhulume kabi umqondisi. Ayi, nangazi bantu beZimbabwe ukuthi amaNdebele kumbe belele ngabantu abanjani. Hayi, kula muntu ongali-understand. Umuntu ongakhuluma kufana lokukhuluma kabi ngengane yakho, ingcome yakho makhelwane. Kwake kwenzakala khona, kutebe kuyimbethi mahlane. Amapholisa even kusinida ayetshaya abantu. Amapholisa akhontrolwa yigovernment le ephetheyo. Hhayi, kodwa amapholisa uzokwenzani ethunyini, uzokwenzani? Utshona umgxeki ukuthi ugqoke ijambo ecekileyo, kufana nokuzihlekisa ngezwe lakho. Even lakhona eSouth Africa amapholisa lakhona nampo dudula benzani, nampo zamazama. Manje basibulalele umfana bona abafana ukuthi avavule abangisithile endaweni zakubo lokhu zenga nenhleni andlabo. So i-government yabiphethe kwaleso enika bathiphula amandla ukuthi basebenzise kani. Hayi bona ya, hayi ngiyabonga lami ngathi ngimude kakhulu.
Sakwalala Studio 7 linjani, khangapho lonke abaphathi bendaba zethu ezinhle. Ya, mina lapha nombiko wesikhalazo sami esewange ngapha ngama-contractor ayakhawa lawa avelela kuwarali. Ama-contractor abuya, ama-contractor zona abuyile amathenda lawa from ezesa kwangale besakha izindlu zabantu bezesa ku-phase 4, kuthiwa ngu-phase 3 manabakhela khona. So abantu laba bathatha
abantu bafala bakibukwa bebuya kuze kuba ngodakabhena but ngapho bafala baningwane abathi imisebenzi sebeswele ukuthi basebenza ngapho bakhala abafana abancane bakhala kakhulu angazi ukuthi ngasinceda njani sho ngalolu dolo ukuthi ama-contractors wonke asuka kuharare abuya ngapha labantu babo abantu bangapha ewonke babesebesebenzela ngapho yikho phela esizathu esikhulu esikhulu kakhulu esenzi-RP ukuthi liqume ilizwe ukuthi abantu bangapha bazivuse yikungazivusi khona ukuthi akuyabuya abantu bevelela khatshana abantu bangapha esitongeni mnambini bonke basebenzi ngapho manje sebenza phupha engabayanga bokungela nto abasebenzayo babe behlala behlukuluzeka bengasebenzi kuyesebenza abantu abavelele harare hhayi abantu laba babanika ama-tenders please ce ukuthi ngizama ukuthi ke likhulume labo bahlaswele sibikumbe emlrp babone ukuthi kathi bona indawo bewinisa ama-tender abantu beharare sebebuya labantu babo kuze kuba ngodakabhwena labo philis kahla kulabo philis lewange kona ophilis abaningi kakhulu ukuthi umsebenzi wabakhona sukuthi obawakwakha izindlu kuyamangalisa kathi maze kuyebuya ngodakabhwena bakhona lesho abantu babengakwazi ivenisinamvinisitonkeivenisindebele hayi sithi elamphala emarapilo yobandlulasobandlulilololololusegcekeni yilo lololulusegcekeni olusegcekeni egcekeni futhi lungisiswa ngoba kwenzeka ukuthi abantu kumele badivelope endaweni yakibo labo bazidivelope bakwanisa ukuthi labo basebenzi basapota abantu ababo kodwa sibasebenzi abantu abavela katshana kona hhayi siyacela studio sevente sincediseke lapho endaweni enjalo ngithola khonapho ewange lapho kulezindlu zakwaestand ku-phase 3 kuthiwa kwakhe izindlu zenkomponi yabantu asebenzele ss so kuyoproblem naleyo ukuthi itenda yawina abantu abavelela eharare ngoba amathenda vele bawakhipha through harare ube sekuyangapha sebebuya labantu sebeqasa ukuthi ukhathe nje just udakaboy kumbuma i-security hawaw bantu bakithi yilo bandla oluzondayithi umthokazi lonolo yilo kanye luzondayithi umthokazi siya ngiyabonga
studio 7 linjani ati-19 nje apha ngogawule awugawule mayibuzwa lapho uphendula into esingazizwayo thina ukuthi uthini kuyadobha lokhuyana idobhe lokhuyana ethi angakakuphushi seqalise okunye kathi waye ngahle zithulele mayesehlule ukuthi ekhuluma into ezwakalayo ngoba uyazibona ukuthi ukhuluma amange bekhulumela into ezingazwakaliyo thina simuzwa mayiphendula imibuzo oyibuzwayo kupho umdobha lokhuyayichiye idobhe lokhuyana ichiye ungazwakathi ukhuluma ngani
sanibona kwa studio 7 ngabe ninjani ngibingelela abasakazi nabalaleli okukhulumayo umgqilazi umfo kamanxiwa phansi le maphisa nginesikhalo la nginesikhalo sokuthi ngikhalaza ku-studio 7 ngicela i-record lena bakwethu niyidlale nginesikhalo impela ukuthi kanti ku-studio 7 simthanda kangaka kungani eseyamane ne-CCC kuphela amanye amaphathi engasayamananga nawo khulumele ekuthenini ku-studio 7 sekudlalwa kakhulu into ze-CCC kungaphuma ilanga kuze kuyoshona ilanga silalele abantu be-CCC bezikhulumela umathanda ngamanye amaqembu so into leyo ayisiphathi kahle ngoba sonke singabantu besizwe siyi-1 kanti sinembono ehlukile akusithi sonke sithanda i-CCC akusithi sonke sithanda i-MRP so besicela ukuthi ningakhethi kodwa nisidlale sonke manje ngoba senidlala i-CCC bazikhulumela umathanda wabo noma umuntu ekhuluma into ebhedayo niyamfaka izilonge gxeka i-MRP izilonge gxeka i-ZANPF izilonge ngwe-CCC kodwa u-Studio 7 uyamdlala bengikhala lapho mina ukuthi ningachemi nephathi eyodwa dlalani imsakazi wawo wonke amaphathi ningami nohlangothi ngiyabonga
hayi siyabonga balaleli ngithathe lami leli thuba ngilikhumbuza ukuthi hayi i-Studio 7 ayisekeli hlangothi siyazama ukuthi sikhulume labo bonke amabandla wonke kodwa kukhanya amanye amabandla afana le-ZANU-PF lamanye nje bengafuni ukuthi bakhulume lathi izizathu esingazaziyo ngoba thina asisekeli hlangothi njalo siyabapha nje ithuba lokukhuluma lokhu ababefuna ukukhuluma kodwa kuyehlula hayi imizamo siyayenza kakhulu sibili siyazama ukuthi sixoxisane labo ye lingasithumela ke ama-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amabutho akwele Ukraine asephiwe igunya ikuthathela eleRussia isigaba elaleselihluthunile umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule amazwi ngeviki edluleyo esithi ilizwe lakhe lizimisele ukumelana leRussia yena umongameli wele Russia umnomzana Vladimir Putin uphindile njalo wathi ilizwe lakhe lizagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear nxa ilizwe lakhe lingabona kufanele. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga umnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle. Ngoba sibona i Russia ingathiwa isithwaliswa amagabavuzayo hi Ukraine. Bebeyidelela impi iqalisa ngoba i Ukraine ibe izimele ingela amabandla ayisupportayo njenge NATO. Le Amerika le Europe so bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba kodwa sibone ukuthi iUkraine sichayinsimbe ehambayo ngama first weeks o isigaba sokuqala iAmerika lama Europeans bahle babona ukuthi hayi abantu laba bazimisele labo ukudefenda ilize labo so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine ngoba sabona ama first weeks iRussia ingathwa isithatha yonke iUkraine but okathesi iRussia yonke sifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake iconscription o wabiza amasocha alomnyaka 60 years and below ngoba bathe bona kulama socha eRussia afileyo close to 50,000 ama general amaningi afileyo lezikhali eziningi ezithathweyo hiUkraine.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonalele.
Ukuphela kwempi le kuzahlupa ngoba kathesi sokushaywe ngantho okuyi referendum ukuthi indawo akade sesithathwe iRussia on the east iDonetsk iLuhansk leOdessa labo Crimea ukuthi bayenze okuyi referendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia but amazwe amaningi athi ona hayi I saw correct way to vote in the ngamanga wona lawo ukusebenzisa izikhali ze nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sokufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin we Russia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisi Luisa iRussia okwakathesi so okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuphikiswa kokukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lulakho ukuqala ukuthoniswa lamuhla emthethwandaba ngemva kokuthiselwa indlu kukamnumzana Saibed Musengezi uMamangala ngempelasonto. Ukutholakala elecala kwenziwe umlobi olodumo uTsitsi Langaremba kubhica ngodaka ilizwe leZimbabwe elivele lilesimo esibi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe nxa lifuna ukulalela ezinye indaba ngolimi lwesiNdebele lingalalela ngo 7:30 ntambama.